olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje. Ukuqhamuka udlakela edolobheni leMarondera lamuhla ngemva kokutshengisela okwenzakale kabili okuchiye abantu abambalwa belimele.
Odokotela abasebenza esibhedlela sikahulumende abakhalale umsebenzi ngenyanga edluleyo bedinga ukwengezelelwa iholo. Bathi baqhubekele phambili lamhla ngemihlangano yabo leziphathamandla zikahulumende.
Abantu bayavota lapha eMelika kukhetho oluzaveza sobala ukuthi yiliphi bandla lezombusazwe elilakho ukukhokhela idale leCongress phakathi kwele-Democrat kwelama-Democrats lelama-Republicans.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Idolobho leMarondera lamuhla lihlaselwe ludlakela oluqhamuke ekutshengiseleni okwenzakale kabili okuchiye abantu abambalwa belimele. Ukutshengisela kwakuqala bekukhokhelwa ngabalwa impi yenkululeko besithi umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMashonaland East, uMnumzana Ray Khaokonde, kumele axotshwe ebandleni. UMnumzana Khaokonde ubethwe ngunkosikazi Grace Mgabe njengomunye wabantu abangathembekanga njalo abafuna ukubhidliza ibandla lezanu PF. Ngemva kwamazwi kankosikazi Mugabe, inkokheli yesigaba inqome ukuthi axotshwe ngoba ngeviki edluleyo enye njalo inkokheli yebandla ithe uKhaokonde kumele angasuki. Abatshengiselayo laba bebekhokhelwa ngabathi ngabalwa impi yenkululeko behlabela ingoma zokusola uKhaokonde phandle kwamahofisi abo kwaze kwabuya ilunga ledale lePolitbureau uMnumzana Sydney Sekeramayi ozame ukubachasisela indlela eqondileyo abangayenza ukuthi axotshwe uKhaokonde kodwa bamhoze waze wazithulela. Ukutshengisela kwesibili bekuphezu kokusola amapholisa abikwa itshaye umtshayeli wekhombi waze wafa ngoba engawafumbathisanga i-$10 ebeyifuna. Amapholisa amathathu abikwa ebotshiwe phezu kodaba lolu. Ukutshengisela lokhu kube lodlakela olubangele ukuthi amapholisa asebenzise intuthu ehitshayo kwalimala abantu abambalwa. Ukuxokozela kubandla lezanu PF kuqhubekela phambili kulandela impiko yabanye abalwa impi yenkululeko abathi umkhokheli wabo uMnumzana Jabulani Sibanda kaxotshwanga ngabazithi ngabohlangothi lweCouncil of Elders. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lo walwa impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla ngalolu daba.
Kuma wa veterans akulahlupho lukhona ukukhluphayo ukuthi notimba lapha lo laba bazithe ngama elders labo ngakulama elders iwo veterans ka ila structure se church ukuthi kulama elders soke ishe khona lapha na ngekutargeta izaphu ukutargetwa i former ziprecaters ukuthi bangabi lama top post in the country. So kona khona kuyenza ukuthi khona abantu besicabangise khona lokhana kwakusenzakala ngama 1980s ibumbulu kuphela lobalo benziwa nguChino Timba lapha labanye bakhe bonke bona laba lothomunye ku Central Committee amabizo abo angwaqedisisi wathi madamanda wena lawa whatever abantu laba bagangile asojabulani kuphela uSimon Khaya nalwana bakwazi ukuthi khona kumele abe ngu Vice President so sithe na uku function kaMjuru uMjuru lwana kaso zaphu lwana kaso zipra ize zandla unlike abanye abantu abasuka ku zaphu basuka kwamzurewa sebesiyagijima besiya khona ngalisoya kuthi khona umjuru wrong. Iwo veteran kayihambe iqakezela abantu ama-politicians lokuthi uJabulani wayekele ukuhamba emhlanganweni kaGrace uDr Grace lo it's a null and void akutsho lutho lokhuyana akasoze xotshelwe khona lokho angaxotshelwa khona lokho uJabulani ukuthi wenzeni bawinile khona lapho noChino Timba i-effort kaJabulani. Ilizwe leli liphathi kokuthula kathesi yi-effort kaJabulani.
Siyezwa abanye besithi abaku Guardian Council, Council of Elders yona leyi ngabavela eMidlands lasemathembeleland.
Akula nto enjalo, akula nje lo yethu ovela eMidlands. Akulo ovela eMathembeleland, lwana umpopayi wabo lo uthwa nguGeorge Mlala lwana. Lesana ngusikhotha mathe sabo obaleke empini eZambia wahlala lama civilians eZambia. We cannot talk ngomuntu ohamba enyenyela abantu ukuthola ezifesane nenyenya. Ikubona izali ingawini khona lapho eBlawayo ethengisa i-strategy sonke sezana. Ngoba yena uMlala ukhampenela lo uthwa ngumpoko. Uphelekezela umpoloko lo. Baqala umlilo abangasoze bewubhule. Ilizwe leli lithule. Ababona kwenzakala e-Central Africa, e-DRC. ababona kwenzakala eNigeria, ababona kwenzakala eTunisia eLibya, abakuboni. Kuyona kungamisa khona khona ukuthi kwenzakala khona bebuhambe bexabana labantu kangaka. Yena lo kuthiwa ngunyari wathi wayevele xabana labantu bangapho, waxabana lo hunzu, waxabana kathesi lobo Andrew Ndlovu, waxabana kathesi le, kathesi exabana lo Jabulani.
Lo ngumnumzana Maxim Kandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezipra ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.